Kanelo kokobe tunamasiwa bethethe lamazo
sizwe
namasiwa
wena
owangusenziwe manje
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba oluzima kakhulu udaba lokudingela abantwana umtshado ngiqhubeka ke lamhlanje ngilonkosazana Isabel Dlamini lomnumzana Matthew Mketa usabhuku eGweru
inkinga esinayo lapho ukuthi ababakazi bakhona asibaboni lanxa ngapha singapha into esilayo abazali bathona besemsebenzini abantwana bathona bebodwa siya emsebenzini sithatha abantwana sibahambise esikolo so abantwana bagcina sebelamanye ama-culture akwezinye indawo so ukuthi umntwana uma usumtshela ukuthi yenza lokhu kwesinye isikhathi kuyahlupha la masiko bagcina le siko selingasafanani lele khaya ngoba ngapha into zakhona zithiyele inkinga enzima
pho-ke baba Nketa ekhaya khona kusakhona yini ukuthi obabakazi bayahlala phansi labantwana bebalaye bebatshele konke khonokho kuba omunye athi mina angilaywa ngubabakazi onje
khona lokho sekuya kufiphala kucasha babadube lomphakathi kodwa thina esikhuthaza ezamasikosithi omakazi munye ngamunye muntu ongubabakazi lapho akhona bathathe indawo yakhe umntwana osemazweni othi babekazi kuwe wenisele lapho eZimbabwe lungisisa batshayele ucingo ubatshele ukuthi ngokwesiko langakini kwenziwa so ukwenzela ukuthi wena babekazi ungazali unecala empilweni kuthi abantwana balahleka ukhona dlala indima yakho wonke umuntu ongubabekazi enze okwakusenziwa ngobabekazi bakudala o-ani
madlamini so-ke lina njengoba kuhlupha kangaka ukuthi lidinga obabakazi lento ezinjalo pho abantwana bazasilela ngaphi ukwenzela ukuthi bagcine besenda kumbe bethole intombazana ezilungileyo
silenkinga enzima yikho ngitsho nje ukuthi abantu abethu bagcina sebehamba babe befisa ukuchada but ukuthi behlanganela labantu abangachada labo kunzima yikho begcina sebehambe ema-dating line bedinga amajaha ngoba ukuthi okunye ukuthi baphenduke bezekhaya bengakwazi ukuthi ma abantu thina abazali singabancedi ngoba ukuncediswa bayakufuna labo bakhula balahlekile nxa bengancedisa ukuthi lathi abazali nxa ukwazi ukuthi kulo muntu othembekileyo kule jaha elithembekileyo lali jaha elingasoze lidlale ngomntwana bantu ngoba abantu amajaha abanye labo kathesi ngapha babadlala ngabantwana babantu lanxa abantwana babantu befisa labo abesifazane abafuna ukutshelwa amajaha ngapha nxa befika abanye bagcina sebegijima lamankazana amaningi especially ngapha bengafika amakhiwa yiwo babakhombisa mabesilisa ngapha bengafika ngapha abanye obaba labo bagijima amankosazana esilungu so omama besale bengasela bantu labantu abegcine bengasela majaha othi bechade ngawo so silenkinga inkinga enzima le esilayo
ye siyamuza umadlameni kodwa isikhathi sesiphelile so-ke njengoba-ke esitsho lapha-ke umadlameni baba Nketa esithi hayi okunye okuhluphayo amajaha lamantombazana begcina begijimisa abamhlophe into ezinjalo pho-ke kuyenziwani ukuthi phela isiko ligcine lisiba khona ngicela ushaya ngamafitshane sibili
bakunikeze umuntu indawo yakho ubabekazi wayengubabekazi noma umntanakhe kamne wabo elandani yena ubabekazi eselapho esigodini batshelwe ukuthi umntakanewenu ngapha usefuna usebona umuntu wakhe ubabekazi adlale indima yakhe kabangathiya ngaphandle kunjenje kubonakala nje ngoba ubabekazi yabo sebegoqa izandla ngobane kuthiwa kabasatshelwa katshele noma engumyanga katshele adlale indima yakhe njengobabekazi egumeni
ye phosela okugcina madlamini ngamafitshane mama
lami ngiyavumelana lo baba into esingayenza ukuthi kunje lapho obabakazi ihlale nabantwabethu sibakhuze but labo obaba behlale labantu ababa besilisa bebakhuze kwenze ukuthi sibakhuthaze ukuze babone abantu abangachada nabo ngoba imichado labantwana abantwana bakhona abacina sebethiywa bengelaboyini kunzima abantu ingane zikhula zingelabazali
okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku egwelu woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
ungakusenziwe mane kangela ubaba mkhulu babe lobo logogo kangela ezinye ziziyokwazi namasiko wabo kangela amanye amazwi bayawagcina amasiko wabo ungakusenziwe mane. Salulande.